sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesiShona. Elingali vuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 17 lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachelu ithi ubulembu becommission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti.
Mina njengomkhulu we-Law Student Union beyingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lusiphathise njenge-Student Union entweni enjesesese.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla lezanu PF yikho ephiwa imota lemali nguhulumende.
Ngamafitshane, sithi uMonzora sejayele ukudla ngobuqili, liqilindini kodwa kuzaphela kambe okungapheliyo bamandebele bathi kuyahle sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizajidwa phambili.
Kodwa lona ibandla le-MDC Alliance lithi akusilo qiniso ngoba uMnumzana Monzora njengalokho ukwenziwa emazweni amaningi kumele aphiwe imota njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale.
Njenge official leader of the opposition, ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota, imali, ama-fuel ahambelana nalowo msebenzi kuyamele akwenze. Bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament MDC Alliance ine 68.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachelu ithi ubulembu becommission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti. Linhlanganiso iveze amagama ezisebenzi zeZEC eziphethe umsebenzi wobulembu kunye lama-password azo okungena ebulenjini lobo. Ithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umuntu uyenelisa ukungena ebulenjini lobu aphazamise impumela yokhetho nxa kungalungisiswanga. Kuthe ngemva kwamalanga amalutshwana iTimpachelu iveze lokhu, isiphathamandla seZEC uMnumzana Sifas Kanyele obe ngumqondisi wezobungcitshi bobulembu waxotshwa. IZEC ithi izahambisa iTimpachelu emthethwandaba ngoba ingene ebulenjini bayo okungekho emthethweni lanxa nje yona iTimpachelu isithi akula ukubi ekwenzileyo ngoba ulwazi bokuthola imfihlo zeZEC busegcekeni bungafinyelelwa langubani ofunayo. Sehlulekile ukuxoxa leziphathamandla zeZEC ngalolu daba. Kolunye udaba olufanayo, inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union iZinasu isisungule uhlelo lokubhodabhoda ngamalokithi ikhuthaza abafundi ukuthi baphume ngobunengi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli walenhlanganiso uMnumzana Benon Ncube ochasise okunengi ngalelo hlelo.
Konke sengakutsho nje ukuthi kuhamba kuhle ngoba ama-numbers yenelisa ukuthola ama-student abaningi ade bengakarejistranga, and kuba lula ngoba sizathola bendawonye kusendaweni zokufunda ama-university. So kulula ngoba thina vele sigcwele ama-university wonke ngoba lingakhanyela thi ama-SRC amaningi kade singawethu. So kulula ukungena kuma-lecture room nakuma-hostel, sibakhuthaza ukuthi sibabarejiste kuvota, sibancedisa futhi kuhamba besiyavota, siphinde sibalethe futhi esikolo. ngoba yindlela esizama ukuthi isebenze futhi amandla ethu esilawo kuma university ngoba ukuwina ukhetho lwabantwana be-SRC. So khonokho yikho okunye sikwenza okusinethisa khona kube lula ukuthi sengisebenzisa ama-students ukuvota. And so far konke kuhamba kuhle ngoba inani labantu abarejistayo liyasithabisa thina njengeyuni.
Asithi lithe lafika kukhempasi lathola abathi kabakabhalisela ukuvota lenza njani? Lihamba labantu bezeki kumbe lendlela zokubaphathisa labo ukuthi basuke kuma college bayebhalisa?
Into esiyenzayo ukuthi sisebenza sodwa, sizama ukukhuthazana sodwa njengabantwana. So isikhathi esiningi abaningi abarejistanga, into esiyenzayo ukuthi siyabalanda phakathi kweviki kumbe ilanga i-day before sibatshekhe ukuthi ongarejistanga ukuvota ofunayo ofisayo bese sichasisa ukuthi kuqakatheke ngaphi. Sihlangane kumbe ngempela viki kumbe ngelanga elilandelayo lakhona sibatshekhe sihlangane endaweni enje babuthwane khonapho bese sidinga ikhombi ukuthi sibathwale bonke kawani bayorejista ukuvota siphinde sibaphendulise futhi esikolo. Leyo ndlela yenza kubaluleke kakhulu ngoba abaningi bekele ukuyavota ngathi bathi badonda ukusuku uma behambe besiyarejista ukuvota bese bephenduka nje vota njalo futhi ngabe bengazwisisi ukuqakatheka kohlelo lwakhona. So sisivele silama-SRC ama-students abaningi abo-union yeso asebenzisayo ukuhamba besiyaqoqa abantu besiyamobilize amavotazi. Indlela esiqoqa ngayo abantu sifuna basivotele yindlela esiwaqoqa ngayo sifuna baphathisipete kuhlelo lokhetho lwezemizwa.
Ngomgqibelo sibone inhlanganiso ye-Election Resource Center lezinye nje inhlanganiso ezizimeleyo ziqoqa umcimbi obujonge ukukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota koBulawayo. Kodwa amapholisa awuvimbile lo mcimbi esithi kungani ubulezo mbusazwe phakathi. Ungathini ngalokho?
Lapho-ke ngikhuluma qinisweni ukuthi mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi ngizakwenza uhlelo olunje lisiphathise njenge-Student Union entweni enje. So.
Hello ke ngumnumzana Benon Ncube umkhokheli wenhlanganiso yabafundi bemakolejini iZimbabwe National Students Union iZinasu obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla le-ZANU-PF yikho ephiwa imota lemali. UMonzora waphiwa imota yohlobo lwe-Mercedes-Benz njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale lephalamende. Lolu lusiko olwenziwa emazweni amaningi afana laboBhilitane le-South Africa lamanye, lapho umkhokheli wamabandla aphikisayo aphiwa khona imota lokunye. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wake wathiwa nguhulumende uzaphiwa imota lokunye njengomkhokheli wamabandla aphikisayo kodwa wala. UMonzora uthi udaba lepulazi okuthiwa waliphiwa ngelakudala ngesikhathi lowayekhokhela ibandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lenye inkokheli yaphiwa khona amapulazi. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona nge-WhatsApp.
Izolo lakuthanga ede khulume sithi yena waphiwa imota leplazi ngenxa yokuthi uyi opposition leader eParliament supervise abantu bonke ama MPs aku opposition. Lawo sizizama ukutshela abantu ukuthi ngamangala uhlaza joko yiyo kuthiwa yipropaganda. Thina sibona ngani and siqinisile ukuthi uMonzora kasasebenzeli iopposition. Yikho libona uyaxotha abantu by election njengebhinga la kafaki ama candidates. Sebavumelana ukuthi iMDCT leZANU-PF yintonye, yikho yena engafaka ama candidates njengebhinga baza split ama votes. Sizama ukutshela abantu iqiniso ukuthi eParliament kule committee okuthiwa i Rules and Orders Committee yiyo umaqhuzu weParliament.
iyo egcela impetho ilokubusa lokuqatsha abantu abasebenza ePhalamende kubuye iParliamentary Legal Committee iyo la ekhangele ukuthi into zonke ezenzakala ePhalamende kaziqhamuli kazephuli iConstitution yeZimbabwe yini uma sekusiba le lama portfolio committee maningi ahambelana lama ministries iyo ayenza ioversight ukuthi ibisebenza kuhle na njenge Ministry of Education kule portfolio Ministry of Justice kule portfolio yikho ke kuphinde kube lama chief whip thina be CC silo chief wethu okuthiwa Prosper Mfemayi MP weNgamvura eMthai eManikale yikho ka message thina kuya supervisor ngamanga izanu la ile ilo chief whip wayo iMDCT lo chief whip wayo thina silo chief whip wethu ngaphandle kwalo oyi independent ubaba Umlisa yikho lokho esikutshela abantu ukuthi uMonzora sephelelwe ngumphako sethengisile usebenza lezanu sezama ukusigcoba amafutha ezinyama yembuzi singayidlanga singathi ngesindebele uzama ukusigcoba amafutha empisi ukuthi sifanane laye ngalokho nje thina ama chief wonke ayahlala ku rules and orders committee asikwazi ke ukuthi thina uzabuya as a supervisor emingaphi njengoba yena inyawizana mahlizulu asinanzelele nini ukuthi imali kahumende ivela ku consolidated fund angilangizisisa onke aphuma ku consolidated fund akula mali ezaphuma ngenxa yaka Monzora uMonzora uzagadi imota yebhenze esithi uye ema reserve emakhaya esithi ukhangela bani njengoba yena vele kasakwanisi ukufielder ama-candidates. Ngamafitshane sithi uMonzora sejayele ukudla ngobuqili liqilindini kodwa kuzaphela kambe okungapheliyo bamandebele bathi kuyahlo sithi kaphaphe abantu bazam ijuba lizacuthwa phambili amadala bathi okungapheli kuyahlolwa lingayengwa nguMonzora ngoba sephelelwe ngumphako siyabonga amahlaba ezulu.
Lati siyabonga lawo ke ngamazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Njengoba i-Studio 7 ingasekeli hlangothi sithinte isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UDube usithumele umlayezo olandelayo.
Amanga eCCC kulindaba anje umhlaba wonke ku opposition kuyaba lama opposition parties amaningi amanye elamasitsa amaningi amanye elamasitsa amalutshwane uzathola ukuthi njenge parliament yeZimbabwe yi opposition kule MDC UMDC alliance kulayo iCCC yona lengenisa abantu kathesi kulomliswa kule 3 insanga eze opposition kodwa ziyabumba ana phezulu kube loyedwa onguye okhokhelayo okuthiwa ngu leader of the opposition yena lo muntu nxa eseParliament ulaloko akuphiwayo ule izinto zokusebenzisa aziphiwayo asikho kweZimbabwe kodwa ungahamba eSouth Africa iParliament yabo iyabi labo OEFF ababo Julius Malema iyabi labo DA iyabi labo Inkatha iyabi lama parties around 11 ama parties alama members of parliament kusingabali ANC yobusayo wonke onawo ongu 11 alengqungquthela yabo onguye okhangelwa nguhulumende weSouth Africa njenge leader of the opposition lo muntu nguye oyabe elama member of parliament adlula bonke eSouth Africa iofficial leader of the opposition ngowe DA kule mhlangano ayenzayo lamanye ama parties alamalunga eParliament aphikisayo yikho kwenzakala eZimbabwe ibandla lesisifika likufuna ukuthi lisebenzele le MDC opposition siyakwazi njalo lani bantu selikwazi ukuthi abafuni kodwa ubaba uMonzora ulalo lelo lungelo elokuthi njengomuntu olame members of parliament angu 68 under MDC alliance ECCC ile 19 kube sokusiba le independent eyodwa nguye iofficial leader of the opposition abakhangeli ngoba uMonzora abakhangela ngokuthi ibandla elilama member of parliament amane ngubani kungaba kusasa sokungubani noma sokungubani nguye oyabe senanzelelwa njengeleader of the opposition ube abe sesiba lezopho ke lokuthi asebenze lamalunga wonke awe opposition ukuze baphikise kuhle uhulumende njalo futhi ukuze bancedise kuhle uhulumende ngokuba yi opposition asikho kuphikisa kuphela lokuncedisa kuyancediswa ngakho kule caucus eyokuthi kwekhanye ukuthi ama members of parliament aku opposition asebenza gadalala yiyo leyo ubaba uMonzora ayithungamelayo njenge official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwa izimota imali ama fuel ahambelana nalowo msebenzi kuyamele akwenze bayafuna kabafuni abe CCC vale 19 members of parliament MDC alliance ile 68 okusho ukuthi iyona le elabantu abaningi yiyo epha umember o epha opposition leader ngakho abantu kabathathe nje isikhathi sabo baqhwayisise ukuthi kusebenza njani lokho okukhulunywa ngubaba uMafu ukhuluma ngama committees amancane thina sibala sokufika phezulu khonalo kuyafanana lama ministry uminister nxa esengayala ukuthi kulo president angithi uyabule ministry lalelale kodwa phezulu kwakho konke kulo president
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo Okwamanje ke sikhangela iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba ashiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC, uMnumzana Nelson Samisa, utshele iqula le-Commonwealth eliselizweni ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa awukho aso kantando kaZulu njalo umthetho usetshenziswa ukujezisa abaphikisana lohulumende. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini kohambo lwakhe lwamalanga amabili okuvakashela isigaba seMathebeleland South. Leli phephandaba lithi Mnangagwa uzaphawula ugatsha lomgodi weBlanket Mine abesesiya emcimbini wokwethula amabhasi ezisebenzi zikahulumende amatsha awePSC angene njalo kwezinye inhlelo esigabeni leso. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Zagazistiki seven sanbana nabalaleli ngokunjalo ngihlala phezu kodaba ngeke ngibe mude ngicela ukubuza kumadoda akitha ngu-4
kawule wokuqala
uJoseph Chuma uMalachi Nkomo noMangaliso Ndlovu ngiyakhumbula kutshaya abantu ngale ensiza nasemahlobo yiba babekuphikisa ubaba uMangaliso Ndlovu wakuphikisa lokho wathi kukhanya kungamanga kokubonakala abantu sebekhunyula impahla kwedaba zabo bebonakale betshaya kodwa kunobufakazi kulo mama ongu-MP olala esibhedlela onqama owatshaya wanqamula izandla zonke esikhuluma namanje usafaka iplasta umama ongu-MP kodwa abezanu PF bakuphika amalunga ezanu PF bakuphika bathi akusilo qiniso lelo njalo amapholisa asakudingisa afuna ukubona ukuthi ngempela ngobani labantu abakwenzileyo kodwa into yonke icacile laphana kulama video kuphuma imota zezanu ezigabeyo umcanda ama-registration bayabiza labantu osisa ama-registration alezo moto engicabanga ukuthi bonke abayizikhulu zezanu bayazazi lokuthi ngubani wayidriva leyo moto bayakwazi kodwa ke ngoba ezibaba asinawo amapholisa avikela ama-citizens sinamapholisa wezanu PF yikho sibona namanje labantu abantwenze babotshwa ongakabotshwa futhi vela ngeke beze babotshwa ngoba ngabezanu PF ba untouchable ngoba bengabezanu PF kodwa ngabe kwayenziwa ngabantu bemthwakazi kumbe ngabe kwayenziwa ngabantu be-TCC ngabe sikhuluma namanje basemajele ene ngabe baphiwa la mabail njengoba sibona kwenzeka kuboSikhala oSikhala babezivikela lala ngabantu bezanu PF kuyiba babuyileyo esililweni sikaMo Blessing obulawe yibo futhi abantu bezanu PF ukuthi babezofunani babevele bezofuna uchuku bezofuna ukwenza udlame bathe bezama ukuzivikela futhi oSikhala babotshwa nyabona
salibonani salibonani basakazi nabalandeli be-Studio 7 okhulumayo lona nguVusani umfoka Khumalo Cosmos City eJohannesburg kwele South Africa ngizothanda ukuthi ngibe nenkulumanyana kancane engiyibekayo nje ngilandela kakhulu indlela engengathi ngisizwa inews zivalwa futhi njengakhona lokhu singabalaleli ngezwa kodwa inye into eyangithinta ngaba nombuzo mpela omkhulu kahle kahle umbuzo engiwuqondisa kakhulu ebantwini abafana nabo uJoseph Chuma uMalaki Nkomo kanti no baba uGawuli uBelief Gawuli lapho ngizama ukuthi ngiyazi ukuthi lapho bakhona ngabamamele beke belalele kakhulu inkulumo zabantu indlela abantu abakhuluma ngakhona ngithi lapha kakhulu kunomunye ubhuti oke waveza enyuzini nje eveza ukuthi wayekuyothiyezan kazivezanga igama uzincedile laphayana ubhuti siyambonga ngoba kungenzeka ukuzivezela igama akuba ngosikhuluma manje umuntu obezolandelelwa njenge-15 years esiyaziyo wazise umntana abantu anyamalale ngoba vele bakujwayele lo Friday ubikile laphana wathi yena mina buzani kini ngangikuyouth yezan sithunywa ukuthi siyeshaya abantu abantu sasibashaya wehluleka ukwenza islogan sibashaya bengenzanga lento sifile imbuzi zabantu which is ZANU PF system kodwa-ke baba uGawuli lapho khona nani boJoseph Shuma liyakuphikisa lokhu ukuthi hey kusuka abantu behlangane nento so lithini-ke ngobumuntu seyibekile uvele wayibeka obala wathi ngangikhona lapho sesibashaya abantu hayi kancane bethunyelwe ibange lezanu so lisho ukuthi thina masikhuluma singabantu silitshele ukuthi ha-a khangelanini ukuthi indlela abantu abasokola ngakhona kumanje siyazi boBelief Gawuli nabo abantwana baphumile basabalele bangaphandle kwelizwe wayi bahamba umbuzo lo kanti lina kalizibuzi nani lisho ukuthi thina esabaleka kuleli lizwe sasibalekela nje ubali into esingayazi lisola nje ukuthi lisolwe iqiniso lilazi bantu abadala kuyasizwisa ubuhlungu kuyasiyangisa thina lokho nangu usisi okhulumileyo futhi kobulawayo athi yena bayanikezwa indawo zokuthengiswa abanye bathi bona bayagijima abakwazi lokuthi bangahlala kuphi ngoba bayagijinyiswa mihla yonke amapolisa athi akusendawo labo abaqale usisi ukhulumile iZANU PF yasinikeza besibhalisa ngaphansi kweZANU PF amagama kanjalo kanjalo konke sikwenziwe iZANU PF but nizwe omunye ubaba angisazi ukuthi uthe uyini lapho wathi wathi lapho kobula uyakuphikisa konke lokuthi yena akakwazi ukuphikisa kanjani baba umuntu ekhona esitsho ukuthi thina sisabizwa ngabantu beZANU PF konke lokhu bantu abadala iZANU PF kuchaya indiva siyacela ukuthi njengabalaleli inkulumo ezinje sibe sikhangelisane nazo ukuthi namba abantu badlala ngathi abantu beZANU PF vele isifakela lisenaso abantu kanti bathanda ihlukumeza abantu elizweni lakithi siyabonga
hayi ngiyabingelela Studio 7 othando lwenu olungaka elisipha lona lisinika ukuthi ngasiyakuzwa konke okwenzakalayo siyalibonga ma-Studio 7 ngoba lisitshela esiyabe singakwazi hayi into ehluphayo nje izanu le esiqambela amanga lalele khona lapha abantu laba abahumanayo la kambe izanu ingahumana ukuthi umnanga kwa ulobungcono abenzayo thina sibona umgabe kulo mnanga kwa ubesengcono kakhulu ngoba umgabe azange ngesikhathi sakhe ayenze lokho okuyenziwa ngomnanga kwa njalo lo dubo lwalusesengcono kathesi oluphambili kodwa ubaba lo lokho ekhuluma esithi yena abantu abezano balungile njalo bayenza into abayazi hayi kuyahlekisa lokho ngoba akusela muntu olulutho lapho eZimbabwe yamangala bona ukuthi kumbe nxa bekuthola bona khona ngale kuzana bangacabanga ukuthi kutholwa ngabantu bonke kutholwa yibo bebabili bona labo abaseduze lezana abantu siyahlupheka phandle la siyahlupheka phandle lapha akulanto ekhona ebe lokhu ekamba amanga enalo ubaba angimazi libizo lakhe lesitshona ngiyalizonda vele kangeke ngikhulume ngoba ubaba lo ukhuluma into engekho ephuma endleleni hayi sesidubekile bakithi eZimbabwe angazi ukuthi ma-Studio 7 singenzani ngoba izanu iyayenza isitayela zayo ikwazi futhi ukuthi akula lutho namhla nampo Job Sikhala ababotshiweyo bengelacala kodwa namhla nxa kuthiwa banikwa ibheyili after 5 months kambe isigwebo sabo besingayisiso yini naleyo 5 months ngoba isigwebo sabo sesiphelile basabhadaliselwana ibheyili ngoba necala lakhona alikho abezanu nampa baqamula abantu kodwa kabakabotshwa lalamhla angikwazi ukuthi kathi vele izanu vele yona izazilunge nini bantu hayi angazi yokuthi kum ngoba uNkulunkulu angangenela nini ngaphakathi kwezinhliziyo zabantu sike sibone nini ukuthi izano bakithi hayi sesithwele nzima ngezano so sokusisinda thina sisakwazi ukuthi sifanele senzeni hayi ngiyabonga Studio 7 kuphela ngenhlupha ngobaba lolokhu ephethe eqamba amanga evikela izano ngiyabonga
Studio 7 salibonani izihlobo zami salibonani bathathele bethu bezindaba ezimnandi elisipha zona azimnandi siyazizwa ngeziyeqiniso ukuthi abazondi iqiniso yilaba ogawulela abazondi iqiniso labothuma laba abazondi iqiniso hayi thina sizazijabulela lezi ndaba hayi ukuthi kuphela abantu laba ukuthi bebe ngeqiniso ukuthi bengene eqinisweni kunzima into yabo yonke lokhu yasundela phansi kuze kuyegcina ukuthi njalo yena lowo mina ngakwabathonga naye uzophuma ngesigubugubo njengoba abakwenza umgabi kathesi uthi yena ugawule uthi yena he umgabi wayengayenzi kahle wayenzi kuhle wayeisikhathi sona songuya emsapota wayesapota umgabi too much wayesenza njengakho okwakwenzayo ukuthi kalandima kakwazi lapha ami khona njengohlanga lume emanzini ephondeni bayi amboni ukuthi lenhliziyo amboni ngibone ukuthi ya inhliziyo yakhe amboni mntu into lenhliziyo sibe ecabanga hayi ngithi ngikhulume ngibona noma ngubonawo ngoda ngicela ukuthi ayimndoda lingamfaki imali ehlelweni manje umuntu lo hayi sakwazi ukukhuluma uchamanda kuphela uchamanda njengomntwana omncane yabonga wande shapu komo dalki
labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Kwezemelika kulokudonselana phakathi kwebandla lama-Republicans lama-Democrats ngokuthi yiliphi ibandla elingavuselela umnotho welizwe ngesikhathi ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokuqansa kwesilinganiso sokugubudeka komnotho i-inflation. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Iqinile umama economy uqinile kathesa umama economy uqinile yama Republicans yaba ngamsola uBiden ngoba vele uhlala usolwana iopposition le lalaba basesihlalwe abangeke bakucithe ukuthi hayi umama economy uqinile imisebenzi phezulu abantu abaningi basemsebenzini even lengcithi ziyathi ukuthi economy is doing well kodwa nje i-inflation yiyo ekhona ngenxa yokuthi phela laba ama-Republicans yabaphethe intambo in terms of business yibaba onama-business isikhathi eziningi bakhweza konke bethathe i-advantage ye-oil e-Russia bethathe i-advantage yokuthi kule crisis so basebenzisalela ithuba ukuthi bakhweze intengo zibe phezulu kwenzela ukuthi bayenze imali eningi. So yikho nje ukuhlupha abantu. Yeah.
Sesikhangela kwezokuhliqizwa kwempahla singathi kuqhubeka kuhle yini njalo ziyatholakala ezitolo lapha emavinkilini njengoba sokulempiko yokuthi okunye kuyasilela. Singathi iziphi impawu kahle kahle ezijenisa ukuthi umnotho uyathuthuka kumbi uyawa.
Impahla ezitolo yeyo bezike zagcina sezini. Ama-shelves akhanya ngani asesiba empty endaweni eziningi. Kodwa kathesi hayi kukhanya kusokubuyela sivile okunye ngaba kuyi-COVID yebo kodwa okunye phela bekuyi-manufacturing ukuthi njengoba abantu bebengekho emsebenzini abantu bebengekho kwezinye indawo okugoqela emapulazini ama-farm workers okunye nje futhi layo indaba ze-immigration abanye abantu abayenza lezi zinto ngabantu abahola imali phansi. And then futhi okunye ukuthi abanye ezinye izinto zi-importa zivela emazweni so yikho nje ade kubangele lokho kodwa kathesi nxa ugenga lama-shelfini hhayi sokukhanya sokusiba soku-right sibe soku-almost normal. Into ekade ishota ekade saziwa yayishote kakhulu ngiyabona engani lokhu sasile la ukudla kwabantwana abancane abakuthiwa ngama-infants insane yikho okungani kade kusasilela kodwa ngithemba lakho sokusuba ngcono.
singathini ngawo umbuso kaMongameli Joe Biden lenhlelo zakhe selokhu engene embusweni?
Umbuso lo ngumbuso othakazelelwa ngabantu, ulenhlelo ezicacileyo, umuntu okwazi ukuhlanganisa abantu kubo Congress, Senate, khona ngale phezulu bahlanganise balungise. Lanxa izikhathi ezinangama-Republicans edonsele emuva bapasa i-health care ukuthi ikwehliswe intengo zemithi. Ya, lezinye izinto ezinjalo ezibhatane le mithi, ama-hearing lokhuzane, equipment.
Hello-ke, ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ngo-7:30 ntambama.